VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngesonto mhla zilithumi lantathu kuMpalakazi 2018 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa abopha umuntu eHarare utholakala efake ikhanda lomufi emoteni. Odokotela asebenza isikhathi eside bekhalale umsebenzi bathi kabasoze balandele isinqumo senkantolo sokuthi babuyele emsebenzini.
Odokotela abaningi batshengisele ukuthi bona abafuni ukubuyela emsebenzini. Inxa yokuthi kuyafanana nje ukuya emsebenzini lokungayi emsebenzini kwangkhona.
Abathathu abakuhambo lokuveza ubuhle bukamthwakazi bathi sebezafika kobulawayo.
Siyafika kobulawayo kusasemini, total yoma ngithi abe sesiwuhambele ungabe usulingana kubo 780-790 khona lapho.
Uhlelo lwabatsha sixoxa ngohlelo lokuhlanza idolobho labobulawayo.
Saqalisa i-cleanup campaign yethu le ethiwa yi-Keep Bulawayo Clean exactly 665 days ago.
Kwenzakalani kobomama abathiwa ngamadoda asebenza eGoli lingakhuthwa yilolu daba kwezamasiko? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Odokotela asebenza insuku ezingamathumi amabili lantathu bekhalale umsebenzi bathi kabasoze balandele isinqumo senkantolo sokuthi kumele babuyele emsebenzini ngesiphangiphangi. Udokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uthi isinqumo senkantolo esethulwe izolontambama kasibancedi ngoba uhulumende kakalungisi konke okubahluphayo okunjengokuhlawulwa imali yeholo ngamadola eMelika lokubadingela imitshina yokusebenzisa ezibhedlela. UBhebhe uthi bazimisele ukuxotshwa umsebenzi ngoba kakuncedi ukuthi babuyele khona manje.
Thina singabantu abalalela umthetho welizwe, into esiyenzayo. Lokho sisakhuluma lama-doctors wonke ukuthi sibone ukuthi senze cinga bani njengoba sokule izinto lezi esizenzakele khathesi.
Lizabuyela kumbe alibuyele emsebenzini? Bathina bani?
Odokotela abaningi batshengisele ukuthi bona abafuni ukubuyela emsebenzini. Inxa yokuthi kuyafanana nje ukuya emsebenzini lokungayi emsebenzini kwangkhona.
Alisoze kuxotshwe yini umsebenzi baba Phephe?
Into le lokhu imelelwe ngumuntu wonke kusukela ilanga lokuqala ukuthi bazazixotsha emsebenzini. But bengaze besixotshe odokotela elizweni balutshwane. Njalo asibone ukuthi abantu bengancedakala njani sebexotshe odokotela abangakwaniyo. So iningi labantu lizathwala nzima ukuthi lincedakale ezibhedlela. So ngokubona kwethu akusoze kuncede ilizwe, kuzayenza into vele ibizele ihlupha ibe worse. Ngoba even lezikhalazo zamaphilisi azizange zikhangele.
Singathi vele abakhulumi lutho nxa likhuluma labo.
Akulalutho, akulanto ekhulunywayo, akulama-solutions esiwaphiweyo. Ukubona ukuthi after 3 weeks akulalutho olenzakeleleyo. Sokubuya le-decision yokuthi abantu bexotshwe imisebenzi kumbe beforce ukuthi bebuyele emsebenzini.
Sizwa kuthiwa ke selikhulumisa nalo umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga. Alizange likhulumisane laye yini ngokukhalela umsebenzi?
Sabhala incwadi kuye umsekeli wemongameli welizwe but asikatholi iresponse yelokho esiyimelele lanamuhla.
UDokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxe laye eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla sikahulumente. Sixoxe lo dokotela Xolani Ndlovu osaphethe kwamanje inhlelo zokwelapha empilo hospital ngokwethulwe yinkantolo ye-Labour Court lokukhalala komsebenzi kwamadokotela.
Odokotela emva kwe-Labour Court ruling leyi balokhu bekustrike asikaboni umehluko phakathi lalokho bekuzenzakala kusukela ngolwesihlanu kuzekela namuhla hhayi abakaphenduli emsebenzini. Sizabona mhlawumbe kusasa kukhona ukuzakwenzanjinja.
Ye, singathi simo lokho esifanana nje esibhedlela lapho.
Ye, isimo silokho sifanana.
Akusicasisele nje kwamafishane.
Owakhathesi inkinga esilayo ukuthi amadokotela wona awamalutshwana khona asebenza nzima ngoba inani labantu abakhona abasemsebenzini libutshwana sikhangelela lomsebenzi okhona ngoba sesingena la ku-festive season lapho kubakhona nama-emergencies sisenkingeni imistrike lesi singaphelanga ngokushesha.
Kuthiwani kodwa kunguzwa kwakho ubona ngizani kungaphela yini ukutshengisela lokho ukumba ukukhala lomsebenzi?
Angingezwa lutho olutshengisela ukuthi ukukhala lomsebenzi kungaphela anytime soon.
UDokotela Xolani Ndlovu ngosaphethe okwamanje inhlelo zempilakahle eMpilo Hospital sixoxe laye ekobulawayo. Abathathu abakuhambo lokuveza ubuhle bukamthwakazi uMnumzana Thabo Sisiba, uMnumzana Zenzo Sisiba loMnumzana Bukhosi Maphosa bathi sebezafika kobulawayo. Abathathu laba basuka kobulawayo bayafika eHarare kuhambo oluthiwa Mthwakazi Mahlebezulu Walk of Freedom. Okwamanje sebesembembesi belubhekise kobulawayo. Uhambo lolungo lokuvezela uZulu ukuqakatheka kwemihlobo etshiyeneyo ikakhulu okumayelana lesizwe sikamthwakazi. Ake sizwe uMnumzana Thabo Sisiba exoxa ngohambo lolu.
Siyafika kobulawayo kusasemini.
Yes, ngathi kwamanje njengoba lasuka kobulawayo lafika eHarare selihambe umango onganani?
Ngingathi olingana lamakhilomitha afika kubo 700, ngathi kubo 780 ngoba ukusuka kobulawayo usiyeHarare uma ngesihambileyo sisiya khona kuphela. Singaba lokuphenduka ubalisela khona lapho kuba ma 420 be 440. Singathi ngase sibala lokuphenduka njengoba sisho ukuthi sasalele kathe ngamakhilomitha afika nje kubo 6 singakhangela amabhakana asendleleni total yomangathi kabe sesiwuhambele ungabe usulingana kubo 780 790 khona lapho.
Inyawo zithini lokho elilazo?
Amathuthuva yiwo kuphela ezinyaweni lapha leqola labe selisithi kumadoda onke lapha lelanga liyathisa kakhulu kodwa asiqinile ngamabutho.
Lize lefike eHarare liphenduke abantu bathini balindisekela yini?
Yazi ukuthi abantu basisekele kakhulu ngendlela engangalisayo kakhulu indlela kade singayicabangeli lathi and into esithanda ukuthi siyibongele ilizwe lonke laseZimbabwe because sihambile amadolobho wonke lawa njengoba lisazi ukuthi indlela yona le yokuya eHarare nxa usuka kobulawayo udlula amadolobho athize okufana legweru okhwekhwe okhaloma engasabali amadolobho la amancane ngabo kumbe iindawo ezincane lezi ezinjengaboshangane sesibala ogwelu okhwekhwe okhaloma. Hhayi, abantu basamukele ngenhliziyo ezimhlophe kakhulu njalo bethakazelela kumbe ngithi bethanda le mfundiso kade sihamba ngayo.
Belibafundisani baba Sizini?
Ukuqakatheka kokwamukela izizwana ezinye elizweni laseZimbabwe into esingasayijwayelanga kakhulu khathesi nxa ungumuntu kamthwakazi. Okuyikade sikuqakathekisa kakhulu ukufundisa abantu ngesizwe sikamthwakazi ukuthi umthwakazi yena uvele umi kanjani njengesizwe esilendimi eziningi phakathi kwazo njalo le mihlobo eminingi.
UMnumzana Thabo Sisiba ngomunye wabakuhambo olubizwa ngokuthi Mthwakazi Mahlebezulu Walk of Freedom sixoxelaye esembembesi.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Amapolisa izolo abuphe umuntu eHarare otholakele efake ikhanda lomufi emoteni ayitshontshileyo. Isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Charles Charamba uthi lokhu kwenzakale izolo eBelvedere. UCharamba afisanga ukukhuluma okunengi ngodaba lolu njalo lokuveza igama lomuntu obotshiweyo loqunywe ikhanda. Isidumbu sofileyo sitholakale esambuzini endaweni ebizwa ngokuthi kuseWorkington eHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Kulabantu abaningi okumangalisayo abasemngceleni we-Beit Bridge abavela kwele South Africa abafisa ukwethekelela izihlobo labangani ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Bathi bayehluleka ukungena eZimbabwe ngenxa yokwenziwa yilabo abakuhlangothi olubona ngokuhamba kwabantu abangena labaphuma elizweni abakhanya besenza santando. Endaweni eziningi zelizwe ayasilela lamafutha epetulo okwenza ukuthi abantu bengayi lapha abafisa khona. Loba kunjalo, bakhona abafisela uZulu ikhefu lekhisimusi elihle.
Mina yimu ukansela uSolomon Mguni moya wakobulawayo. Hayi bantu bakithi besifike isikhathi njalo sekhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha. Hayi silifisela umnyaka omuhle omutsha. Kanzele abantu bakithi ukuthi isikhathi sekhefu asitshenanga lesinye isikhathi sonke sephakathi kweminyaka. Gcina amanzi ethu ngoba okwamanje asikatholi amanzi amaningi angena emadamini ethu. Kanjalo abahambayo bachiye iminyango yezindlu zabo ekhiyile ngoba amasela abhadlile kulezi nsuku zesikhathi sekhefu lekhisimusi. Libe lenjabulo lentokozo ngesikhathi sekhisimusi bantu kithi siyabonga.
Mina ngu-former senator weCholochi Billy Gawule ekubandla leZANU-PF provincial member ithi ifisela abantu bonke ikakhulu kuqala ngeCholochi yesenkhaya eZimbabwe yonke labanye basendaweni ezijiyeneyo zelizwe. Ikubele khisimusi elihle kakhulu. Inkosi ibabusise. Ye, ndandikuthi ngibonge umnyaka oka-2018 lapho sesekhona isikhathi sethu sikhulumisa sikhangela inhlelo, sikhangela konke okade kukhangela okade sikukhangela phakathi kwelizwe leZimbabwe okuhluphayo lokulungiswa, okuthi kulungiswa. Kodwa sindawonye, ngibona ngathi langena ku-2019 ikhampe sindawonye ngokubambana sizakutsha ngendlela zenhlelo zethuko lakho konke empilweni zethu. Ngithanda ukuthi ngishayele njalo ngifisele inkathelo zindaba ze-Studio 7 umnyaka ka-2019 omuhle nenhlelo zabo ezinhle ezifinyelela kuZulu wonke. Ikakhulu ngangikhangela mina njengami ngisezigabeni ngapha ngaphandle. Abantu balalela uStudio 7 awulamunye umsakazo bawulalelayo. UStudio 7 umsakazo omuhle kakhulu ongela bandlululo owakhethiyo. Abantu bezokwazi bewuchothoza uStudio 7 kodwa uStudio 7 akusiqiniso lelo. Unika amathuba wonke abantu, amabandla wonke ezombusazwe labantu bonke abavelela ngaphila ngaphi bonke balalithiwa ukuthi bemele inhlelo inhlangothi zabo. Kungela kukhetha ukuthi lo waleli bandla lona ngalibiyana ngokunjalo mbathisela simbi umusha oka-2019 singaba phibisa ibaphathise ibanike imfundiso sempilo.
Siyabonga kakhulu ke Mnumzana Gawule. Sicela lisithumezele imilayezo le yenu kuwhatsapp kunombolo ethi 012024650318. Nizaphinda njalo 012024650318. Sokulamalanga amabili kuvalwe ezinye inhlangothi zikahulumende weMelika kulandela ukwala kukamongameli Donald Trump ukuthi avume uluhlu lokusetshenziswa kwemali yeMelika olungela amabhiliyoni amahlanu okwakha umngcele phakathi kweleMelika leMexico ukuvimba abantu bokuza abafisa ukungena elizweni leMelika. Izisebenzi ezifika inkulungwane ezingamakhulu amane zimiswe umsebenzi ngenxa yokuvalwa kwezinye inhlangothi zikahulumende. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Le Studio 7, this is Aspuma Gampa, a voice of America in Washington.
Sinana masiva we senziwe manje mina baba mkhulu babelo bola usenzi
njengoku lithembisa kwami ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngodaba lokuthi omama abanengi bathiwa emakhaya obaba besiyasebenza eGoli eBotswana kube endaweni nje ezijeneyo umuntu abuyele kanye ngomnyaka kumbe omunye vele engaligqobi ekhaya. Siqhubeka ke silomama unkosikazi Zakhilelini uMadube lo baba unqabeni Nyanda yomkhonto okhumalo.
Mhlawumbe nxa mina ngasahamba ngekhaya kumele ngenze indlela ukuthi mama ahlale ele passport ukuthi laye akakhose azofika ngapha. Ngithi ukuthi hayi mama ngibambekile ngomsebenzi kodwa ngicela ukugijima ufike ngapha. So ukuze si-avoid indaba zabomathayenyoka lamaluba yikuthi i-communication noma ngathi ukuxhumana kumele kuhlale kukhona ngazo zonke izikhathi mhlawumbe ngeviki or ngenyanga kanjalo kanjalo babudu. So ukuze sikunqabele konke lokhu kudingeka ukuthi sethembeki, senze izinto ngokwethembeka langokwethembana.
Yes, siyabona madube kathi sivela abaningi sebebuyele ekhaya. Bebuyele ekhaya nje bakwazi ukuthi hey inxeba ngathola kume kubi. So sijala ukuzwa ukuthi ake unazibani ubulewe into ezinjalo. Pho nxa sokunje kuphathwa njani?
Kuba nobusungu imola so kunjalo abaningi bangikhona bangeneli kumbe bangenela babe kuhlangothi oluyi-1 bengakhonisa ukuthi bahlalise abantu babakhuze but ubaba kazame khonokade kuthiwo ngikhumala umama mayengilala ibhuku lokuhamba emgwaqweni kazame ukuthi amthathisele xa uba bengabuya nginyanga leyo umama alandele kube lokhu elitshintshana kunjani ngoba lingahlala uhlala umthiye khona le makhaya khona le kobunyama ubambili ungamenzeli ngitsho le bhuku lokuhamba uphonge umthiye uhambe uyehlala iminyaka wonke uye buya kanye ngomnyaka and ma ubuya kanye uphonge ukuthi 2-3 days usukile uyakusithi ukuthi umntwana omuntu uhlala njani so mama bazame ukuthi labo bangavumeli ukuthi bathiwe bengelazi ingwalo zokuhamba at least uhlale ulayo uyivekile kwenza ukuthi ungaba nosuku kade ayiphonge ukuthi uphonge ukuthi uhlale ungenalo ukuthi ubaba unyozabe lokhu ebuya wenaeli khona afrika kuzaze kugcine kukubisele enye into engekho right emolini
baba Khumalo
mina engingakugquzela babuhlubeki ukuthi nanoma isimo somnotho sizima ekhaya kodwa-ke kumele kube le ndlela izimuli ezisala zilokhu zixhumane ngathi zibambane ngayo le nto le hhayi ukuthi sivumele ukuthi isimo somnotho sidilize sizedilize le mizi yethu ngoba isimo somnotho siyalungiseka kodwa babujube nxa sokonakele emulini kusuka kube nzima ukuthi kulungiseke ngoba ungathola ukuthi mhlawumbe indoda igcinisi divula ufazi imbulala or umfazi naye sebulala indoda kusuka kuyilezo zinto zokuthi abantu sisuke saqhelelana sangaxhumani nakhona sokumele ukuthi ngimfonele inkosikazi ngihlala ngilezaba zokuthi hhayi mina anginamali ye mina kwathinithini kodwa le nsuku o-WhatsApp zizezofoni ngiyakhona ukuthi ngithengifonele WhatsApp sihlale nje sixhumane kube le ndlela yokuthi i-communication ihlale ikhona ngazonke isikhathi yabuduzi so ukuze le ndaba le ilungiseke ukuthi kumele ukwethembana lokwethembeka kuhlale kukhona njalo mina ngimvakatshela umama noma umama angivakatsheli njalo nje ngezinyanga ngenyanga okwenzela ukuthi senqabele izinto ezinjengalezo ukungena kwemikhuhlane emulini lokubulawa kwabomama noma ukubulawa kwamadoda
ye qiba khonapho-ke Madube
ye ukutshana kwabantu ezindlini obaba sekele ukuthi nxa ubuye uyususilwa lo mama ubomama laqesha ukulwa lo baba akulunganga nxa ubaba ekhathana kazame iindlela zonke zokukhulumisana lo mama umama laye kazame iindlela zokuthi angaumuzi wakha wakhe njani xa ubaba ekhathana kabakhulumisana bona ukuthi omunye avakatshele omunye la avakatshele omunye ngoba ukulwa induka izange yakho umuzi yinto engingayitsho kuphela
yelo-ke ngumama unkosikazi Sakhile Liline uMadube ingcwethi kwezamasiko esintu besixuxa njalo lo baba uNqabeni Nyandeya Mkonto Khumalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa Madube sibongele kakhulu mama
ngiyabonga kakhulu
ye siyabonga kakhulu eKhumalo baba
babuDube ngiyabonga kakhulu nani
ye libingele limuli zenu
lani ngokunjalo
ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo oluyivalelisemoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale
kangele ezinye ziziziyowagcina amasiko kangele amanye amazwi bayawagcina amasikoye
okulandelayo ke isikhathi sabatsha silo Mike Hove
kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe lamhlanje kuhlelo sikobulawayo bon-2202 nqa sixoxa lo mnumzana uThontela Ishoko owasungula umkankaso wokudobha ingcekeza ongaphansi kwesihloko esithi the clean up campaign masihambeni kuye siyezwa kuningi shoko ngiyakwamukela kuhlelo bhuti unjani
hayi ngiyabonga ngiyaphila baba
So Thontelai masithinte udaba olusegodwini lamhlanje awungitshele ngamafishane mayelana ngalo mkankaso wakho i-clean up campaign
ngiyabonga kakhulu saqalisa i-clean up campaign yethu le ethiwa yi-keep flower clean exactly 665 days ago okwasinika amandla okuqalisa i-campaign yethu sakhangela idolobha lethu lakobulawayo thina sisakhula singabantwana idolobha leli lalilinhle libukwa nabantu abasemazweni libiza abantu abasemazweni ukuthi bezenza ibhizinisi abanye bebuya njengama-tourist futhi sesiyikhangela indawo yethu sabona ukuthi hayi sokuphambanisekile lapha koBulawayo. Kumele nathi siqalise ukwenza i-campaign eyokulungisa idolobha lethu. Ngahlala phansi nabanawami uWillard loThina Shesoko sakhangela ukuthi kanti singanceda njani uBulawayo ukuthi ebuyele endaweni yakhe yokuhlanzeka kahle. Sabona ukuthi kungcono siqalise ukwenza i-campaign ezayenzakala every day. Si-reminde abantu ukuthi ingcekeza iyafakwa emabhini. Sazibuza nje ukuthi kanti sizakhuluma njani ngabantu. Bathi no, asebenzise i-technology ekhona these days. Bona lawa ama-Facebook, ama-Twitter nama-WhatsApp. Basitshela ukuthi sizaqalisa ngo-day one. Sithathe impikitsha, sifake izibizo emabhini. Hawu, nanku-ke namuhla sesifike ku-day 665 kuhamba kuhle. Ngikhuluma kanje. Sesikwanisa ukunusa amakampani. Ngikhuluma kanje o-Red Cross sebesijoyinile, o-Stewart Bank sebesijoyinile, ama-Residents Association amaningi sibili koBulawayo sesijoyinile.
Awungitshele-ke, isikhathi sokwenza konke lokhu lisithola phi?
Esikwenzayo yilokhu, ngelanga ngelanga siyazinika 30 minutes ukuthi senze lokhu. Siyatshintshana labantu abaningi. Ngikhuluma kanje sekulama-volunteer a-over 100. So siya plana egrupini yethu ukuthi namhla kuklinwa ngapi ngoba nabaklinayo benza njalo nganjalo.
Umkankaso lo ukhona na ngasemadolobheni atshiyeneyo?
Ngikhuluma kanje bengiseVictoria Falls ngihlangane labanye abakhangela icampaign yethu beyibuka bebona ubuhle bayo. Sihle saqalisa impela ngaqalisa labo izolo. Ngaphambi kwayizolo sike saklina sibili efos. Safundisana, sabonisana ukuthi bona bengaqalisa njani. Ngikhuluma kanje, lizabona ngamalanga azayo ukuthi lasefollows iyabe isikhona icampaign leyo. Sizama ukuthi sisebenze labantu abaningi. Icampaign yethu ihambe across the country and beyond.
Hayi, Tonde, isikhathi du. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Gqiba uhlelo, uvalelisa abalaleli.
Hayi, nami ngiyabonga. Lokungikhokha ukuthi ngizokhuluma ukuthi senza ngani. Ngiyathemba ukuthi abalaleli labo bazaziza ezinye izakhamizi eziseduze nabangani babo. Ngiyabakhuthaza bonke ukuthi sibuye sisebenze sonke. uBulawayo wethu muhle, masiye phambili sonke.
Hayi, siyabonga Thonde. Balaleli abathandekayo, lapha besixoxa lo mnumzana uThonde Rai Shoko owasungula umkankaso obizwa ngokuthi The Clean Up Campaign. Singakagqibi uhlelo, ngithe ngithathe leli thuba ukulikhumbuza ukuthi ngolwesibili, Tuesday, ngo-8 p.m. yimi ozabe khona kuhlelo lwethu labasakhulayo, uhlelo The Connection, lapho esizabe sikhangela indaba ezimqoka ezayenzakala kulumnyaka eziphathelane labatsha eZimbabwe. Ngifisa ukuzwa kini abalaleli bethu abathandekayo ukuthi libona njani umnyaka lo ka-2018 osifikile emaphethelweni, uhambe kuhle na? Masihlanganeni khona kuhlelo The Connection, lilami uMike Hobe. Abafisa ukuxoxisana lami ngikhona kuTwitter njalo ku-Instagram @BigMike3, BigMyke3. Hayi, ontanga wathi ngitshaye phansi olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe, ngithwakaza omuhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu-ke Mike Hobe. Sesisonke isikhathi khona manje samaKristu silontukamela inkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Njengoba ke lumnyaka ususiya emaphethweleni nayo, kuqakathekile ukuthi namhlanje sicabange ukuba uNkulunkulu senzele umusa ukuba siphile amalanga wonke la esiwaphilileyo. Bengifuna ukuthi abalaleli bami sicabange ngalindlela. Ungacabangi ukuthi lumnyaka esiwuphilileyo sisukela ekuqaleni kwawo sisiza kathesi amalanga esesiwaphilile angafika ku phose ku 365 days ukuthi nxa sizayo siloku sisonke kuze kufike emaphethelo nalomnyaka siyabe sesiphethe sabamba amalanga ngu 365 days nxa njalo ukhangela wena amalanga akho osiwaphilile lapha emhlabeni bemfuna ukuthi ukhangele ukuphila kwakho lamhlanje emhlabeni ungakukhangeli ngeminyaka kodwa ukukhangele ngezinsuku uNkulunkulu akunike zona osuziphilile mina nthe ngikhangela lapha ngananzelela ukuthi sengaphila 18,000 days kutsho ukuthi ngamalanga amaningi kakhulu manje ungakhangela impilo yakho ngaleyo ndlela uzananzelela ukuthi uNkulunkulu lo Musa uNkulunkulu ukuphilise amalanga amaningi mfuna ukuthi sibale lapha kumaHubo ichapter ka 90 iverse inga 12 uthi yena lapha uMose ongiyokholwa ukuthi wabhala amaHubo la uthi yena ngakho sifundise ukubala insuku zethu ukuba sizuze inhliziyo elokuhlakanipha manje lapha nga silandelela incazelo yamaHubo lawa okokuqala mfuna ukuthi sinanzelele lomcitshe ngulethi le ukuthi wena namhlanje bengifuna ukuthi ngunike umsebenzi akuhlale phansi singaqeda le intshumayelo ukubala ukuthi amalanga osowaphila lapha emhlabeni mangakanani ukhangeleke amalanga lawo ubusukucabanga ukuthi uyacabanga na ngelanga la ngelanga ukuthi kwakusenzakalani kumbupho ukucabanga nje sokufiphele kodwa ke ilanga laliphuma ilanga lalisiyachona uNkulunkulu ekukhangele uNkulunkulu ekuvikela uNkulunkulu ekunika ukudla uNkulunkulu ekuphilisa uNkulunkulu ekunika izihlobo labangani uNkulunkulu kwabane ebaphephisa ezingozini ezesabisayo ngamalanga wonke la esasiwaphila ilanga liphuma ekuseni ilanga lisiyachona ntambama siyananzelela ukuthi lapha ke sithola inhlakanipho ukuthi okokuqala abantu abanengi asibali amalanga ethu ngensuku kodwa sibala amalanga ethu ngeminyaka ngakho nxa sikhangela ngeminyaka akhanya ngani siphile isikhathi esindlutshwana kodwa ungathatha amalanga kube yiwo owabalayo uzananzelela ukuthi uphile isikhathi esiningi njengoba ngikhulumile ukuthi mina ngakhangela amalanga sengiphile amalanga edlula i-18,000 abanye asebebadala kimi sebengena kubo 20,000 abanye kubo 25,000 abanye kubo 30,000 kutsho ukuthi konke lokhu ngumusa kaNkulunkulu manje lapha ngifuna sinanzelele ukuthi nxa ungabali amalanga akho kutsho ukuthi inhliziyo yakho ayibi lokuhlakanipha okumele ibe lakho kutshoni lokho kutsho ukuthi ukuze inhliziyo zethu zibe lokuhlakanipha kuyamele ukuthi ilanga langelanga uliqakathekise ukuthi uthi kusasa ngumvulo ngizaphila uNkulunkulu kube kuseni kuze kube ntambama kunguwo ngigcinileyo nxa ungabali amalanga akho uzaphila impilo yesula uyaphila impilo yomuntu ongalakuhlakanipha ongakwanisiyo ukuthi ahlele kuhle izinto zakhe
akuyiphethe mfundisi
asithandazenini baba nithandazela abalaleli bethu bonke abalaleleyo elizwini besizwe izwi lami khona manje ngiyathandaza ukubasize ukuba babala amalanga abo ukuze inhliziyo zabo zingene esikhathini sokuba lenhlakanipho babekwazi uNkulunkulu ukuba baphilela wena babekwazi ukuba ukuphefumula nguwe babekwazi ukuba ukuhamba nguwe babekwazi uNkulunkulu wami ukuba ukucabanga lokwenza izinto zonke abazenzayo nguwe ngakho ke impilo zabo bazinikele kuwe ngiyabonga uNkulunkulu ukuba thinta inhliziyo zabo ubanqanda ngezwi lakho sesithandazela bonke abagulayo baphilise ubasilise uphakamise yonke imithwalo ngegama likaJesu amen
lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
yesiyabankulu ke ntungameli Nkomo singakagqibi uhlelo lwethu lamhlanje olusikhangele ezinye indaba ezigokela namhlanje amapolisa abopha umuntu eHarare otholakala efake ikhanda lomofu emoteni sugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalisayo ngukips tube ngisithi asidibaleni ngo-6:30 ekuseni lapho ezabe silo Chris Gande
elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.